akumangalisi esikubona kusenzakala kwele Afghanistan. Eqinisweni singabuyela kundaba eyiyo isisusa esibangele ukuthi amabutho aweMelika lawa kwamanye amazwe anjengaboBrithani lamanye azithole ese-Afghanistan. Singabuyela kundaba leyo, sizabakwazi ukuthi kahle kahle bekunembangela eyiyo isiqokoqela sokuthi kungenxa yani bekhona phana. Ngokunjalo kuzamela ukuthi lalapho sithi sihlazisise ukuthi umumo osusenzakala kathesi lesimo esesikhona manje sisikhangele ngelihlo lokuzwisisa ukuthi ekuqaleni kwakusukele ngaphi uze amabutho la aweMelika lawa amanye amazwe azithole se-Afghanistan. Yikho kuzenza ukuthi sibekwazi ukuthi lanxa uBiden enze isinqumo sokuthi sesusa amabutho akhe laphana, singamsoli kakhulu ngoba umsebenzi akade bewenza bawenzile, nomlando ababewunikiwe bawufezile, babehambe laphana besiya kulwa le terrorism. Yikho lamanje namhlanje sizwe uPrime Minister weBrithani uBoris Johnson esithi yena uyathemba ukuthi abantu laba amaTaliban nxa bengathatha umbuso ubefisa ukuthi bazibuse bona, kodwa bangazitholi sebe ngesilungu esingathi iku-exporta i-terrorism ngendlela abasebekwenza ngayo. Angithi uyabona ukuthi kusitshengisa ukuthi basakhumbula ukuthi ivele yona imbangela yokuze bazithole e-Afghanistan yayiphi.
Elakusasa le-Afghanistan phansi kombuso wamaTaliban ulibona lini njani?
Lanxa bengene ngale ndlela abangene ngayo, eqinisweni okuzenzakala ukuthi labo bafundile isifundo sokuthi umhlaba uyanelisa ukuthi ume ujame laphana ulwe labo ubehlule, ngoba i-20 years yonke le bebengekho embusweni bebehluliwe. Manje nxa sebengene embusweni bawuthatha, ngiyathemba bazahlala belalo ulwazi lolu lokuthi kwake kwenzakalani okuyikho kwenza ukuthi bahlale 20 years bengekho embusweni lo, njalo baziphathe ngendlela ezayenza ukuthi badinge ubudlelwano lamanye amazwe. Ngibona ngani elakusasa le-Afghanistan alikufanana le-Afghanistan le siyibone anduba amabutho eMelika laweBrithani angene adudule amaTaliban. Ngibona ngani kusasa le-Afghanistan lanxa i-Afghanistan yabe sikhokhelwa ngamaTaliban azabe ekwazi lawo ukuzithiba kwezinye izinto, ngoba indlela ababesenza ngayo izinto lanxa bezaqhubeka bebulala abantu, ngoba vele bangababulali abantu laba, bazaba lokuzithiba nxa besithi bakhangela amazwe omhlaba njengaboMelika laboBrithani lamanye amazwe. Bazaba lakho ukuzithiba ngoba besesaba ukuthi bangabuyela futhi esimeni lesiyana ukuthi bagcine sebehambe bayahlokozana labeMelika, kuzasusa futhi olunye uthuthuva.